ndaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Isikhathi 7:30, siyalambulela emsakazweni weStudio 7 ngomvulo mhlaka 9 Mabasa 2018, igama nguChris Gande. Endaweni zethu zalamhlanje,
iTriple A kaMasisi isiqiniseko sokuthi isinqumo esathathwa ngukhama lo mongameli uMnangagwa after ukutintsha kombuso eZimbabwe last year, konkanti mazamabili they are working together, is still there.
Umongameli omutsha uMogoetsi Masisi weleBotswana wethekelele kweleZimbabwe lamuhla kuhambo lwakhe lwakuqala ukuphuma elizweni lokhe egcotshwe ukuqala umsebenzi.
USamisa uvakatshele eMatamhlophe. EMatamhlophe kuyimyuziyemu yeJoshua Nkomo National Foundation. Yikho lapha uThamisa ahambe khona. Lokho okokuthi khona uThamisa uvakatshele umuzi kaNkomo ethalandaba akufile kuqinisi.
Osokuqhamuke inkulumo phezu kokwethekelelwa kwemuli kamoyi umnumzana Joshua Nkomo umkhokheli webandla le-MDCT umnumzana Nelson Chamisa. Izakhamizi zeVictoria Falls zidla amahabula ngokungaqatshwa kwabantu abadabuka kulumango ekwakhiweni kweVictoria Falls Shopping Mall. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Umongameli omutsha uMogoetsi Masisi weleBotswana usanda kuthatha intambo zombuso kulelo lizwe wethekelele eleZimbabwe lamuhla kuhambo lwakhe lwakuqala ekuphumeni elizweni lokhe egcotshwe ukuqala umsebenzi mhlaka 1 Mabasa. Intatheli izindaba eStudio 7 uMartin Ngwenya usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
UMasisi othethe isikhundla asitshiyelwe ngumongameli Ian Khama ensukwini esanda kwedlula akazange achithe isikhathi engene ndizamtshina lobhekisa kwele Namibia lamhla ekuseni, kwathi emini wadlulela eHarare. Uhambo lwakhe eHarare lulandela uhambo olufanayo olwenziwa ngomunye wakhe weleZimbabwe umongameli Emmerson Mnangagwa, yena wayethekelela uKhama ngoNhlolanja lonyaka. Amazwe omabili akhayelelwe ukuqinisa ubudlelwano, njalo uhamba lwakhe lolu lutshengisa ukuthi okwakuvunyelwana phakathi kwamazwe omabili nesikhathi sikaKhama kuzaqhubekela phambili. Unobhala eofisini ebona ngendaba zaphandle kweleBotswana umnumzana Haimeli Huitsimang utshele intatheli izindaba ukuthi uhambo lukaMasisi ngolokuqinisa ubudlelwane lamazwe angomakhelwane kuqala ngeZimbabwe kanye leNamibia.
The president of the former president of Botswana visited Namibia.
Lolu hambo indlela yokuqhubeka siqinisa ubudlelwane lamazwe omabili. Ungakhumbula ukuthi uKhama ke wavakatshela eNamibia kukanti umongameli weZimbabwe welapha, ngakho sijonge ukwakha ubudlelwane.
Amazwe omathathu alobelana isivumelano sokwakha injanzi ezaba amakhilomitha angaba inkulungwane lamakhulu amahlanu i-1500 kilometers, njalo ibe lendleko yezigidi zamadola eMelika ezidlula amakhulu ayisithupha i-600 million. Abanye abeZimbabwe abrona abafana lomnumzana Mbongeni Mguni bathi uhambo lukaMasisi esiya eZimbabwe masinya kangaka esehlalweni utshengisa ukuzimisela ekulungiseni ubudlelwano obaqalwa ngukhama engaphumi ehofisini.
iTriple A kaMasisi isiqiniseko sokuthi isinqumo esathathwa ngukhama lo mongameli uMnangagwa konkanti mazamabili they are working together, it's still there, it's just a commitment.
iBotswana ngelinye lamazwe amukela ngenjabulo ongena kwaMnangagwa embusweni ngemva kokugwenqulwa kombuso wayengumongameli uRobert Mugabe, njalo besithi bazinikele ukuncedisa ukuvuselela umnotho weZimbabwe. Amazwe omabili aphakathi kokukhulumisana phezu kokuphindela kweziphepheli zeZimbabwe, njalo bakhulumisana ngomthetho wokudubula inkomo zeZimbabwe ezingena eBotswana besithi akudingwe enye indlela. iZimbabwe inxuse iqembu lesizwe leBotswana lamaZebras ukuthi libezodlala emdlalweni wokunanza uzibuso ngolwesithathu evikelizayo, okuyisibonelo sokukhumisana umlotha phakathi kwamazwe womabili. NginguMartin Ngwenya oyindaba zeStudio 7 ngisahabon kweleBotswana.
Usikomithi womanyano we-European Union umnumzana Niven Mimica ophakathi kohambo lokuvakatshela eZimbabwe wazise ukuthi umanyano we-EU uzapha ilizwe leZimbabwe eliphathisa ngenhlelo zezempila kahle ezibiza imali ngamadola eMelika ayizigidi ezingamachumi afika phose amathathu i$28 million. UNeven uthe evela hlangana lomongameli Mnangagwa wathi umanyano we-EU uzimisele ukuphathisa ilizwe leZimbabwe endleleni yokuya kumbuso kantando kayiphikiswa phambilini kokhetho. Umanyano we-EU wawumise ukuphathisa ilizwe leZimbabwe ngoncedo ngomnyaka ka-2012. Usethesa uhulumende kamongameli Robert Mugabe amacala okwephula ilungelo likaZulu. Kodwa waqala ukuphathisa ilizwe ngomnyaka ka-2015. Uncwedo lolu olwe $28 million luzaphathisa ekutholiseni abesifazane labantwana impilakahle engcono, ukusungula imisebenzi lokuphathisa abesifazane ukuthi bathole imithi yokwelamisa abantwana.
Yebo, mthwakazo omuhle. Belikwazi na ukuthi umsakazo weStudio 7 usulohlelo lwezindaba ekuseni kusukela ngomvulo kusiyafika ngolwesihlanu. Lingakhuthwa izindaba ezimqotho ekuseni lantambama kumagagasi athi 909 medium wave 4930-6065-15460 laku 13860 kHz ku short wave. Lingakhohlwa njalo luhlelo Zimbabwe Today asixoxeni esilethulela ebulenjini bokuzilibazisa obeFacebook kukhasi le-VOA Ndebele mvulo ngolwesithathu langolwesihlanu kusukela ngo-4:15 PM kusiya ku-5 PM. Lilakho njalo kusixhuma ku-WhatsApp unombolo ezithi 001202465-0318. Ngiyaphinda njalo 001202465-0318. Ngenani njalo ku-Facebook kukhasi lethu ele-VOA Ndebele.
Sokuqhamuke inkulumo phezu kokwethekelelwa kwemuli kamoya umnumzana Joshua Nkomo ngumkhokheli webandla le-MDCT umnumzana Nelson Chamisa. Isikhulumeli sikaChamisa umnumzana Luke Tamborinyoka utshele intatheli zindaba izolo ukuthi ngemva kokuvakatshela oyengumkhokheli wabalwa impi yenkululeko ngomgqibelo umnumzana Jabulani Sibanda emzini wakhe eNkulumane bavakatshele imuli kamoya umnumzana Nkomo eMatshamhlophe. Sixoxe lo saphethe isikhundla sesikhulumeli se-MDCT unkosazana Thabita Khumalo saqala ngokumbuza ukuthi kulembiko ethi iningi labaye emhlanganweni oyenzelwe kobulawayo e-White City Stadium bekungabantu abavela phandle kwedolobho lakobulawayo abalethwe ngamabhasi lezimoda.
Hayi, asithini thina njengebandla elikhokhela ngobaba uChamisa sukuzwile khonokho. Asithi laba abafundile abafundele inombolo wakhangela iWhite City i-100 meters by 120 meters. Angithi so njengoba kuthiwa siyithetha abantu sababhasa, ungathatha ibhasi eyodwa ithwala abantu abangu-75. Isithwele abantu abangu-75 ndingangasithi kungakuthiwa siwisa amabhasi angu-50, imali yangikhona siyabe siyithethe ngaphi? Thina vele siludubo lwemali, njalo siyabe sibathwalelana abantu ukuthi sifuna ukuthabisa abanye, ngoba uma sibathwala sabe sisigambela thina amanga. And njalo abalandeli bethu abagcwala indawo yonke eZimbabwe lapha balelungelo lokuthi balandele umhlangano wabo. Ingane ezinkonzweni abanye basuka ikatshana njengabomanikalendi besiyahlangana esolusi sokulicala khonokho. Asilasikhathi sokubhasa abantu nasingesikhathi sokwazisa izulu ukuthi uhamba njani.
Ungasitshela ukuthi uhambe njani umongameli? Sizwa kuthiwa uhlangane lemuli yakomuyi uJoshua Nkomo waphiwa intonga, kuliqiniso yini lo?
Uhlangene uhambile ubaba uPresident Chamisa beseyahlangana emnyuziyem lapho ugcine izinto zikababa umuyi uJoshua Nkamuko Nyongolo Nkomo esiyakhangela ukuthi kuminjani. Waxoxisana nabantu abangikhona ngale usazisile ukuthi utshenjiswe intonga sesizamelela-ke ukuthi uzayiphiwa nini, kodwa isithembiso sibe khona.
Sizwa kuthiwa njalo umnumzana Chamisa uye emzini kamnumzana Jabulani Sibanda owayengumkhokheli wabalwa impi yenkululeko ekuzanu PF. Kuhambe njani inkulumo le? Ngeyokuthi azoba ngomunye umkhokheli yini we-MDC kumbe bekuyimbona nje?
Eh, sesikuleli lizwe into kumele siyiqaphele ngokuthi abantwana baseZimbabwe badla imbuya ngoluthi. So wonke umuntu uqakathekile. Abantu abanjalo njengokujabulani kumele bayekhulunyiswa, kodwa thina sibona kuqakathekile ukuthi silandele umbono kamuyi ubaba uTsvangirai yokuthi abantwana baseZimbabwe kababambane babe nyandanye ukwenzela ukuthi sikhiphe izano. Kakutsho ukuthi ukubavakatshela kuthi ukuthi sesibanike isikhundla, hayi bo.
Alo-ke ngunkosazana Thabita Khumalo osaphethe isikhundla sesikhulumeli sebandla le-MDCT ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekoBulawayo. Siphinde saxoxa njalo lo mntumzana Sibangilizwe Nkomo ongumqondisi wenhlanganiso ye-Joshua Nkomo Cultural Movement eyindodana njalo kamuyi uNkomo, sambuza ngokwenzakeleyo ngempela sonto.
Kanti ngiyabonga umbuzo wakho. Okokuqala, uThamisa uvakatshele eMatamhlophe. EMatamhlophe kuyi-museum ye-Joshua Nkomo National Foundation. Yikho lapha uThamisa ahambe khona. Lokho okokuthi khona uThamisa uvakatshele umuzi kaNkomo ePhelandaba akusilo qiniso, ngoba okungumuzi kaNkomo iPhelandaba. IMatamhlophe iyi-museum ngoba ya-adopta i-museums and archives.
Belimnxusile yini ubenxusiwe ukuthi aye e-museum yakoNkomo?
Hathi baba, thina abemuli azange simnxuse. Unxuswe ngudaha ongumanager eJoshua Nkomo National Foundation okuthiwa nguJabulani Khadebe. Nguye umuntu abaxoxisanayo ngoba ulesifiso layo sokuthi ebe ngu-MT emele i-MDC enkaya. Yikho-ke banxusane ngaleyo ndlela bayofika-ke lapho e-museum, sebetshengisana e-museum. Thina bakonkomo hhayi azange sibe kwazi ukuthi uyabuya uThamisa. Njalo mina empilweni yami angikaze ngihlangane laye umnumzane uThamisa. Ngibone emfanekisweni nje laku-TV.
Sizwa kuthiwa uthenjiswe intonga kababa uNkomo. Uliqiniso yini?
Akusikho qiniso lokho. Imuli azange ithembise uThamisa intonga kamdala. Njalo kulizilo ukuthi nxa kulo muntu ongathembisa intonga leyo into yomuntu omdala eyaba ingxenye yokukhulula ilizwe leli, intonga leyo iqakatheke kakhulu, iyizilo. Asiyonto ebobuhamba ikhulunywa nje ngabantwanyana ukuthi kuthiwa sengilentonga lami, senginika intonga kaNkomo. Akuqondanga, into ehlonipheka kakhulu intonga leyana. Kanti njalo balutshana abantu abayaziyo lapho ekhona leyo ntonga. Yikho-ke nxa kulo muntu omthembisileyo, hhathi asiyomuntu wakoNkomo, asiyomuntu wemuli ongabe ethembisa uThamisa into elizilo enjalo. Asiyonto encane kuhamba ikhulunywa njengabantwana leyo. Kanti
lo-ke ngumnumzana Sibangilizwe Nkomo, umqondisi wenhlanganiso ye-Joshua Nkomo Cultural Movement njalo eyindodana kamuyi umnumzana Joshua Nkomo, ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekoBulawayo. Kunjalo nje silokhu sikubandla le-MDCT. Inkokheli yebandla le-MDCT ngapha kwele Melika ilandula imbiko ethi isixotshiwe kulelo bandla ngenxa yokusekela unkosazana Thokozani Khuphe. Lokhu kuphume ngempela sonto ebulenjini beTwitter lapho enye inkokheli ebalisa umnumzana Zwitsayiru Zwitso esekelwa umnumzana Joseph Nyamanjiba yibo okuthiwa sebekhokhela lesi sigaba. Osaphethe isikhundla sesikhulumeli sebandla unkosazana Thabita Khumalo uthi ibandla alikathathi inyathelo kusigaba seNorth America. Siphinde saxoxa lo mnumzana Dan Moyo, umgcini sihlalo wesigaba se-North America MDCT.
Yazi mfowethu, sisakhula kulento bekuthiwa izifiso zikathemba lo-amukela. Umhlangano wethu e-MDC ulama-processes nama-procedures. Angeke uvuke nje namhlanje decide ukuthi hayi mina yimi esengizokhokhela i-district le noma i-province le. Kulama-processes okumele ayenziwe to get to that. One of them kulokhetho olwenziwayo, i-executive yami yakhethwa ku-Congress ka-2014. And as a party, I think it's high time abantu bakwazi ukuthi siyiparty elomthetho, ele-constitution eyigadayo. Abantu okwama-parallel structure lokhu siyakwazi into bevele yenziwa kudala. Savele saforma i-province leyi kulabanye ababedonsela besiya le. Bengafuna ukudonsa labanye in a democratic fashion. So makuwukuthi it's the same cast of characters who have been attempting this really for the past 8 years since ngathi past 10 years since the formation of MDC USA. Akusinto entsha esimangalisayo thina.
Sizwa bethi bona isizathu sokuthi uxotshwe ngesokuthi kuthiwa walile ukuthi uthathe umongameli uMnumzana Chamisa njengomongameli. Kuliqiniso yini lo?
Akula kuxotshwa kwenzakeleyo okokuqala Mr. Gandhi, ngoba nginje akula muntu from ephathini ongitshela ukuthi kulento enjalo ku-leadership. Yinto nje eyenziwa ngabantu esibaziyo, esibajwayeleyo khonapha kwele America. Abavele bebenjalo from ekuqaleni bengazimiseli ukusebenzisana nathi. So njengoba ngisho ngithi akula nto entsha lapho, sizolinda ukuthi bona abazithi yibo abathi bayi-MTC sizobe sitsho ibona ekhaya ukuthi ngempela sokunjalo. Mina inkinga yami angikaze ngiyifihle, umongameli bukaChamisa bu-questionable, and on principle I said ukuthi mina I am not going to support umuntu ongene ku-presidency party ngodlame langendlela ezingekho emthethweni webandla lethu le-MDC.
Hello ke umnumzana Dan Moyo omgcini sihlalo wesigaba se-MDC T North America ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 nesedolobheni le-Virginia ngapha kwele Melika. Izakhamizi zemangweni weVictoria Falls emhlubulweni weMandebeleni zidla amahabula kulandela ukungaqatshwa kwabantu abadabuka kulesi sigaba selizwe ekwakhiweni kwendawo ezaba lamavinkili eyeVictoria Falls Shopping Mall. U-Anastasia Ndlovu usipha lolu daba ngokugcweleyo ekobulawayo.
Indawo eyakhelwa amavinkili eye-Victoria Falls Shopping Mall yakhiwa ngabenkampani eye-Zimre Holdings Limited ngaphansi kwe-Zimre Property Investment ngendleko yezigidi ezilitshumi lantathu zamadola, i-$13 million. Inkampani eyakhayo eyesimbisa isiqalile umsebenzi wokwakha loba nje icalwa ngokungaqhathi izizalwane ze-Victoria Falls kungakhathalekile ukuthi ngumsebenzi odinga izithupha kumbe hatshi. Iningi lezakhamizi ze-Victoria Falls ziveze ukudana ngesehlakalo sokungaqhatshwa bethi akubaphathi kahle ngoba bebekhangelelwa ukuqhatshwa labo. Esinye sezakhamizi ze-Victoria Falls, umnumzana Jabulani Ndebele, uthi isikhalazo sabo simqoka ngoba sekuqhatshwe abantu abasuka eHarare bona bekhona.
Kule company nje ebuye izileyo lapha eFalls amasimba, it's a contract thing, babuya bazoyakha, but it seems umsebenzi asiwutholi thina abantu balapha eFalls. Into eyenzakalayo kubuya abantu abeshonini bebuya bezosithathela thina imisebenzi. Kula ama-drivers ama-truck I think they're about 15 or 14. Akula muntu owe-Vic Falls oqhatshwe even one, but into eyenzakalayo abantu abaqhatshwayo ngabantu abasuka khonale from Harare bebuya bezosithathela imisebenzi, right? Thina kuthiwe sidle ngaphi, siphile ngaphi.
Esona lesi senzo senkampani yesimbisa, umnumzana Johnson Dlovu uthi intuthuko evalela abahlali besigaba iyabakhuba, ngakho bacela ikhansili kumbe uhulumende angenele.
Sikhuluma kanje ke sikule shopping mall eyakhiwayo, isakhiwa kanje sikhuluma ikhampani yokuqhatha kwayo kayiziseki. Kungaziseki kanje abantwana silabo asebekhona kwe yonke imisebenzi bangena, even kanye lasekudrayiveni kanye lakwasebenzeni imisebenzi emncane engadingi ukuthi kudingwa abantu bakhatshana. But into esuphayo ukuthi sibona ikhampani le kayiniki ithuba labantwana abazala bayifollows lokhu ibuya labantu babo abavela khatshana khona le Harare.
Umnumzana Prosper Ncube osakhulayo waseVictoria Falls uthi kuvele kwaphambaniseka ekutheni ikhansili leZimre baphe imvumo kwinkampani esuka khatshana eHarare khonale ikhontilaki yokwakha amavinkili yona ehle yeza lezisebenzi zayo.
Ukuthi ikhansili ye-Victoria Falls yanikeza ithenda ikhampani evelela eHarare ukubana ibuye izokwakha i-shopping mall. Ikhampani le ibuye lama-truck angafika wona about 12. bonke o driver bakhona babuye bevelela nale eHarare. Mina nginje ngilo class 2 kodwa umsebenzi angutholi. Uphiwa bona abavele eHarare. Into embi kakhulu.
Inkampani yesimbisa isolwe kakhulu bethi la kuqala kusakhiwa imigwaqo beza labantu babo kwathi izizalwane ze Victoria Falls zangatholi umsebenzi. Ngimele iStudio 7 ikobulawayo. Ningu Anastasia Ndlovu.
Ku live talk lamuhla sihlolisisa kwenzakala kubandla le MDCT ngesikhathi kulabantu abaningi abahamba emhlanganweni kaMnumzana Nelson Tamisa. Kuthoni nxa kulabantu abaningi abahamba emhlanganweni le uzavotelwa na? Tumelani text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze selithinte ecingweni lingene lani kuhlelo. UZulu wamukele ngenjabulo inyathelo eselithethwe ngabenhlanganiso yebona ngezokusakaza elizweni ye-Broadcasting Authority of Zimbabwe iBuzz. Eyokumisa ukusakazwa kwembiko ekhankasa besithi bayenelisa kwelapha yiloba yisiphi isifo abazimeleyo labamabandla enkolo ezithile. UMavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHarare.
AbeBuzz bathi benza lokhu ukuvikela uZulu emikhankasweni elakho ukuphazamisa impilo yakhe kakhulukazi kwezempilakahle. UMnumzana Matthias Nkomo ocubungula ngezembali lokuhlalisana kwabantu uthi ubevele esephuzile uhulumende ukukwenza lokho.
Mina ngithi khona incwadi le iphuzile. Kumthetho obhalwe kuncwadi le ngumthetho wakudala. Okade kusebenzakala ekukhankaseni lokho kuthatha isikhathi. Omunye lomunye seliprofita, omunye uyelapha, omunye yenza ngalokho. Umthetho lowo mina ukubona kwami kumele uqiniswe ekuqaleni. Okwesibili into enzisa ubuhlungu, izitishi eziningi lezi zama-radio nama-TV ezikhulunywayo zilohulumende phakathi. Kutho ukuthi ngezinye indlela uhulumende laye besekelela okuqile.
Uchaza imisakazo yabawayilesi labomabonakude okuphansi kwahulumende uNkomo njengezitsha zikahulumende okumele ziqhubekisele phambili imisebenzi yentuthuko yelizwe hathi ukukhankasela okungayisikho.
Asizwisiseni ukuthi ma sikhuluma ngama-radio lama-TV sikhuluma ngamandla okukhankasa. Kufana lokuthi ngamandla awesisotsha angavikela ilizwe. Ngendaba yokhetho okholo, into lezi ngangena emkhankasweni, uhulumende engakhulumanga, kumele kube yinto esegcekeni ekhulunywa nsuku zonke ukuthi hatshi bakithi omunye lomunye osefuna ukukhankasa kwakhe engabuyi ezitishini lezi. Umuntu kazidingele ezikhethele ngoba izitishi lezi yizitishi ezithuthukisa ilizwe. I-constitution yeZimbabwe isinika sonke ilungelo lokukhetha. Mazo kungena emkhankasweni sokunikwa abantu ngamandla ngoba uzatshelwa ngumazibabazili bani bani, ngu-profiters bani bani. Awusela amandla okuthi ayisikho ngoba kuphume ngaphi eredweni.
Emazwini akhe amunyethwe embikweni awethule kunsukwana izanda kwedlula. Umqondisi ohlangothi olubonayo ngezokusakaza elizweni olweBuzz uMnumzana Obert Mganyura uthi bakhathazekile ngokusekusenzakala emisakazweni yeZimbabwe lapho bese kuqhutshwa imikhankaso ngabantu abekade bezithi balamandla okwelapha yiloba yisiphi isifo. Ethi kungaleso sizathu bekubone kufanele bathathe leli nyathelo ukumisa yonke imikhankaso yalolu hlobo eqambela abantu amanga ukuba abebandla elithile lezokholo loba uzibani ulamandla okwelapha yiloba yiwuphi umkhuhlane kungekho bufakazi obuqinileyo kulandelwa indlela zempilakahle ezesibhedlela. Abezempilakahle bahlezi bekhala ngokwenza kwalaba bantu bebabeka umlando wokutshelela eceleni uZulu oyabe eze kibo ukuzadinga usizo lokwelatshwa kumikhuhlane etshiyeneyo ukuba balamandla okukwenze lokho. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare ngingumavis Gama.
Zulu weZimbabwe wemukele ngenjabulo inyathelo eselithethwe ngabenhlanganiso siyaxolisa. Abesifazane beZimbabwe bathi bakhathazekile ngokwehluleka kwamabandla ezombusazwe amakhulu eZimbabwe ukukhetha abesifazane ukuthi bancintise esikhundleni sikamongameli welizwe. UBenedict Nhlapo uxoxa labesifazane laba ngezikhalazo zabo.
Minyaka yonke nxa kulokhetho eZimbabwe kuba ledlabuzane elikhulu, ikakhulu labo abafuna ukuncintisa izikhundla ezijeneyo. Omama ke bathi lo bahulumende qhakathekisa ukuthi omama labo abangene ezikhundleni lezi abathokozi ngalabo abazancintisa ekhethweni lukamongameli. Bathi lo banje kusobala ukuthi bazabe bekhona omama abancintisayo kulesi sikhundla ukuqela unkosikazi Joyce Mujuru ukusilela kwabancintisa lesi sikhundla emabandleni alakho unqoba lolukhetho, yikho okubakhathaza kakhulu. Umongameli Emmerson Mnangagwa nguye ozancintisa kulesi sikhundla emele iZANU-PF, kanti umnumzana Nelson Chamisa nguye ozancintisa emele MDCT Alliance. Njengoba ke la mabandla kuyiwo amakhulu njalo okhangelela ukuthi ahambe phambili ekhethweni oluzayo, abesifazane beZimbabwe bathi lokhu kwenza kube sobala ukuthi umongameli ozakhethwa kulolu khetho uzaphinde abe ngowesilisa futhi. Ubona ukwethulwa kwembiko enhlanganisweni elwela amalungelo abomama eZim Imbokodo, unkosikazi Corence Mkhosi uthi njengabomama bakholwa ukuthi inhlupho ezisuke zahlangana leZimbabwe eminyakeni edluleyo zidinga umongameli wesifazana.
Omama banesihelo kakhulu, bayakwazi ukunakekela phose umhlaba jikelele, kodwa obaba ngingathi isikhathi esiningi umuntu udonsela ingubo la alele khona. Enganaka umndeni wakhe akasena ndaba lomakhelwane. Cela omama manje bathole ithuba bakwazi ukuthi nabo bake babuse.
Unkosazana Sikhanyisiwe Ndlovu ozalwa eLwagweru kwaMankunzana uthi kubakhathaza kakhulu ukuthi okwenziwa ngamabandla ezombusazwe kutshengisa ukuthi iningi lokhu lisaphila kudala abantu besacabanga ukuthi abafazi ngabantwana.
Mina ngokwami ngibona ngathi sekufanele sibe lo mama ozasimela njengomongameli welizwe lakithi eZimbabwe. Hayi ngoba ngisola obaba laba basimele abafana labo Chamisa, labo Mnangagwa, labo bonke nje abanye. Ngibona engathi iZimbabwe isagxile kakhulu ekutheni indoda yinhloko yomuzi, yingakho bengathi abayizwisisi kahle le ndaba yokuthi baphathwe ngabesifazane.
Unkosazana Sindisiwe Dubo dabuke esigodini yena uthi amabandla amakhulu eZimbabwe kwezombusazwe asehlulekile ukuba isibonelo kulokhu.
Omama banikezwe laba ithuba. iZANU-PF kwakhathesi ilomongameli wesilisa, MDC ilomongameli wesilisa, amanye amaqembu lawo ngabesilisa. Besijabulile ku-MDC sisithi umama Makhuphe sizoba ngumongameli, kodwa ukhanya besilisa abakakulungela ukuthi baphe umama labo ithuba. Sithole nzima omama banikezwe labo ithuba babuse.
Unkosazana Sifiso Ndiweni uthi omama beZimbabwe sebekulungele ukubusa ilizwe, osokusilela kuphela isifiso sabesilisa sokwamukela lokho.
Ngicabanga ukuthi uma singaba no-president ongumama, izidingo zethu eziningi ziza kukhangelelwa kuzoba lo muntu ozosihlupha ngokuthi njengabomama sicabangani. Okwamanje siyamdinga u-president ongumama, njalo sesizimisele ukuthi singaba laye sisebenzisane laye kuhle.
Loba kunjalo iningi likhuthaza umama ukuthi basekele abanye abesifazane abancintisa ezikhundleni ezijeneyo emabandleni ajeneyo ukuze inani labo abakwezombusazwe libe ningi okuzabapha amandla okuguqula indlela izinto ezenziwa ngazo okwakhathesi. Nelesudo 7 Johannesburg kwele South Africa, nginguBenedict Nhlapo.
Kanti kasavumi ukuba siqhubeke sisonke, kodwa singakehlukani ngesikhangele ezinye zenhloko zendaba ebesilazo. Umongameli Mokgweetsi Masisi weleBotswana wethekelele eZimbabwe lamuhla kuhambo lwakhe lwakuqala ukuphuma elizweni lokhu egcotshwe ukuqala umsebenzi. Uzokuqhamuke inkulumo phezu kwentonga kamuyi umnumzana Joshua Nkomo okuthiwa ibithenjiswe umnumzana Nelson Chamisa. Izakhamizi zeVictoria Falls zidla amahabula ngokungaqatshwa kwabantu abadabuka kulumango. Igama ngu Chris Gande lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inawu muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.